uyazi ukuthi iCongress yezana in terms of uncedo ebantwini abakhala ngalwabantu suku zonke ivele kayingeni ndawo. Angiyiboni endaweni yokuthi kuCongress nambona ngathi kuba ngabe kuba lomhlangano ama-political parties nama-interested groups kucatshwa ngokuthi ilizwe lingabuswa njani. Kuyebele leyani old era leyani yakuqala. Kukhanyisa ukuthi kulungiswa into yelizwe. ICongress yezanu kayisiyo edliwa ngabantu, kayisikho ukuphilisa abantu. Njalo kuvele kakubancedi lutho phezu kokudubeka phezu kwakho. Ayisiyo mina ke imvela yesonto eqakathekile. Iqakathekile kumbe kibe bona abantu bezanu angikwazi iqakatheke ngabo kwakhona. Ngoba nxasibili belengqondo sisibe beqinisile ukuthi lobathi mgabo ngibaye bacindezela ebaphusa ukuthi benze zonke lezi zinto ezimbi. Ngikholwa ngabe kuthiwa baphuma kulokhu okuyi-old guard kwabo lokhu okuzama ukwenza into ezingelancedo phakathi komhlaba.
Yes, siyabona njalo ukuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mgabe lomkakhe uGrace Mgabe waxoxwa ke kubandlaleli ababengekho kuCongress le. So ungathi ngakhonokho?
Akuvele konke lokhu akutsho lutho. Kanti bona babevele behlalele ukuthi base babebusa. So bengasabusi babesilandayo. Kanti okulandwa kuCongress yezani kudinga ukuthi indlela yokungena embusweni. So bona sebekhuthiwe vele ngabasekho kikho abaselani lakuyekela bazali. Laba bayakhona baqaphela ukuthi encela bangathola izikhundla babuse. But mina engikutshoyo ukuthi incedani lizwe iCongress zezani kade zabakhonombele nge-2015 yancedani kuyini yaphuma lakho njengoba ilizwe lifile phela. Aso nto singakhangela kiyo leya.
Yes,
into esiyifunayo thina ukuthi kulungiswe indaba yelizwe. Alubana kuthulu babo beqinisile ukuthi umbuso busifangane. Kungathi ukuthi bona bevele sebelahlisiwe umzila wabo wokubusa ngenxa yokuthi bekhayakala ngathi ubabo besefuna umama ngapho ukuthi angene. Kungayisikho khonokho kodwa bevele bedinga ukuthi bangenise indlela zabo zokubusa. So kulani lathi kusho ukuthi kuyabe kuvele kufana lento yona leyenzakalayo ngoba lakathi we have nothing to show for it. Ngabe kuthiwa sebeqalisile nje ukuthi bakhulume ngokuthi kuzakwenziwa lokhu lalokhu, ama-reforms avele khona, ama-electoral reforms, ama-political reforms, nama-policies aqondiswe ngandlela enjani njani, le-electoral system le ilungiswe kube voters roll eklini, bakhulume ngento ezinjengazona lezo, bahlanganise abantu phezu kwesihluko kade bephethe ngaso kulokuthi babuye babuyele endleleni enjinini yokukhanda isihluko.
Yeyisebenzelana
vela kusincedi lutho ngitsho.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke. Kodwa ke siyabona njalo ukuthi bafuna ukuthi umongameli Mnangagwa ancintise ukukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Ukuthini ngakhonokho?
Ukuthi isifiso sabo bona abantu bezami ke labenza isifiso sabo. Kodwa mina ngikutshoyo ukuthi into evele ibunjwa khona la angiyiboni incedi lizwe mina. Kuzangena bani ongathethwa ngabantu? Lapha kumele ukuthi ngabe kuthiwa yena lobaba wathi ekhuluma i-medium speeches wakhuluma into eziqedakalayo ezikholisa abantu ukuthi umuntu utshintshe indlela. Asibonanga lutho lakathi sasibona lutho.
Kulabanye abathi vele kakhetheki, abanye batho njalo ukuthi kakhetheki loba
ekhetheka embusweni phambili kwi-election.
Ye, abantu batho njalo.
Angiboni sibili nxa abantu bele ngqondo. Angiboni ngoba kuzikhona izihluko ezikhona lokho ezithisha emaphepheni ayezenza ezinye sasingazazi. Pho nabantu beveza izinto ezimbi kangako abangabuye babuyele yibo labana ababethokozile besestreetini besitsha amasosathethi ilizwe namhla sokungcono bangabuyela baye kuthi umuntu oriht besizwa konke lokho asazi engxenye.